Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosazana Florence Magagula ohlala eLupane. Osichazisela ngokuthi impilo enjani kuleyo ndawo. Ngesikhathi intengo yempahla ikhuphuka njalo iningi labantu lingenelisi ukuziphilisa ngendlela elifuna ngayo.
Ukubona ukuthi ukudla kukhwela kokuphela ikakhulu nxa amasizo sezinti esezagula kumbe kungavela kukhulunywe ukuthi bafakelwe certain increment izinto vele emagrosa zihle zikhwele ngeyindlela then ezinye like ishukela yabe sotshela ukuthi ishukela alithengiswa nge-local currency selithengiswa nge-US dollar then lama-rate angikhona akhwela kokuphela ngapha kokulokuzeni ku-black market njengakathesi ukuzitha i-100 rands liwile ayisathenga abantu babelokhe bethwele ama-rands uzotha irandi lakho seliwile alisathengi ngendlela okade ujwayele ngayo.
Ukuhlala esenta khona ngapho ungathi kungcono yini kulokuhlala edolobheni kumbe kucishe kufana?
Khona kucishe kufanane ngoba ama-rates angikhona ayafanana ama-rates akhona lapha eLupane lakwamanye amadolobhu even lama-price ama-commodities ayafanana akula nje mehluko.
Kukhona yini okwenza kube ngcono kubaduze lezakhamizi?
Kuba ngcono ngoba ngapha xa uduzane lezakhamizi uyakwanisa ukuthola amabele. Amabele isikhathi esiningi ayabe intengo yawo iphansi kule mpulo kuyathenga impuphu esitolo.
Libabona besenzana abesifazana ukuze bephile khona ngapha eLupane sibalisa emaphandleni la khona apho iSaint.
Abesifazana indlela abaziphilisa ngayo ngeyokuthengisa. So bayahamba edolobheni behambe bayodi izinto bahambe bayozithengisa ekhaya ngamabele babesebethwala futhi amabele lawana bayowathengisa edolobheni then abanye baphila ngokuthengisa MCN bethengisa amatamatisi ngembida abanye njalo khonapha esenta bathengisa izigqoko kodwa ke ngikhonokhani ukuthi umuntu usesekuthengiseni imali yangkhona esitholakala iyabe ingayeneli.
Sesikhangela ke abantwana ezikolo ke
abantwana esikolo amanye amafamily awenelisi ukutholela abantwana indingeko zonke ezifunakalayo esikolo. Kuyenza ukuthi abantwana abangamankazana abanye basuka bebe lenhlanhla yokungena kuma-organization afanana labo-comfort yabo abantwana Zimbabwe abo-dreams babhadalelwe. Kubenza ukuthi abantwana bangabafana isikhathi esiningi babathola abatholakala besehlupheni lokugcina beyekile isikolo bengaqedanga ngoba abadala baye besehluleka ukuthi babatholele iy'ndingeko zonke ezifunakalayo esikolo ikakhulu ngoku-introduca kwe-new curriculum izinto ezifunakalayo zabe ziziningi kakhulu imali zakhona ziningi kakhulu izinto zakhona azithengwa nge-local currency kufunakala i-forex abadala basebenza bahola i-local currency abatholi i-forex njalo ne-school fees athethi njengoba i-government ivumile ukuthi izikolo zishaje i-school fees nge-foreign currency i-school fees sezibhadalwa i-foreign currency abadala i-foreign currency abaningi abayitholi ukuzayithole kuyabe sekumele ukuthi ahambe ayoyithenga ku-black market izinto zakhona kade sade kurejista for imali zakhona kade zifunakala asomali ezincane akuthathwa i-subject A1 ukurejista $11 or equivalent to $11 kukhulunywa lokuzeni nge-RTGS bekuyimali eningi kakhulu abantwana abaningi ofumfu bayehlulekile ukurejista ama-subjects akhangelela ukuthi ngaba ngarejista babhale abanye vele bahle bangarejista especially abantwana abayenza ama-science imali yangona ibiningi kakhulu.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Florence Magagula ohlala eLupane Center. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona eWashington DC.